kuzaba nzima mumzane. Into enkulu uma kunja is confirmed i-reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i-1:1 and i-RTGS sizaba i-de facto currency and izaba i-floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ikuthi kuqala kule inflation kuzaba le-devaluation engisabayo ezalandelayo nxa i-floating rate siza aligna le-parallel rate. So sizabona ukuthi umnotho uzayenzakala yini, kodwa angilashure.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibhondi kalisalingani le-dola elemelika, njalo bathi wenze kuhle ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku-RTGS dollars. Awubone kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube seyala. So ukuthi simcongratulate ukuthi uyenze kahle, he is very late in doing so. That is part of the problem yakhe lo Mthuli Ncube. They are very reactionary. Bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleki i-RTGS ngoba i-RTGS iyaluza i-value because of i-inflation esikhulumayo, konke le-devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha, and leyakwazi ukuthi last time sidollarize isaqalisa ukuthi-attract ama-imports amaningi. Kuyaba le-dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis. Yokuswelakala kwama-dollar and abantu bonke trying to move into US dollar and a trade deficit in dollar terms. So as sizabona ukuzahamba njani, but I feel that in trying to resolve one problem bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa i-dollar lemelika, i-dollarization, ngokwenza kale izolo ukhonokho ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo nge-dollar lemelika. Ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwe-dollar lemelika kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi kaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingacharge nge-USD. Liyabona amanye bese bevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimand i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy leyi yabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana lo Piti ukuthi bekungcono they explore all options